soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngoMgqibelo mhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National People's Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela, ngubani ozakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha.
Isile ngxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZanu PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje Ntungami?
Namhlanje ngise-Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZanu PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi umnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, unkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party, kunye lomnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli ze-NPP umnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National People's Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela, ngubani ozakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha. Kodwa into ezakhulunywa, sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe bazabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. So sokusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, sesike khuluma la ucabangayo bakufisayo. Ilisho asikhale ngalo lati ilisho esimkhale ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakhu lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu, bese kusengamthembi ulati yena olwakhu uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli ne-National Executive ikhona. Okokusena yi-Congress, i-convention yokuyagcizelela, ngubukuyakhonfirma, ngubuku-endorse. Isikhalethi zaba khona emalangeni alandelayo. Zolezi yingxoxo ezinye ezade zisithathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu, abakhokheli bethu bebambekile. Sifuna ukuthi siphe lokho okuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona, iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yama-coalition kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo bese ukuthi i-coalition yaphumelela ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izani ukuyeka isimo esikoleni kanti babambane kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukanye ungathi hhayi akuqondali kakani abaye bahathi basiyale besiyale babona uhlupho esilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma-political parties basuka babe lo mkhumbulo omncane bakhanyisa izikhundla zabo bengasakhanyelisi abantu bezimbabwe bafisayo so ngibona ngathi iluhlupho olukhona
kanti khona ukuthi ngibani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngibani ongakhokhela
kuba nzima ukuthi ngisho kodwa-ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle hhayi angibona kulohlupho olukhulu ngoba abantu bengavumelana ngibona sengathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu kayo ngathi udaba lebabakathi kamorgan tsvangirai lo mjuru lo tengayipidi yo amabizo esingathiya wathola nxa uhambe ebantwini kodwa-ke ngibona ngathi mina bonabo bantu nxa bengavumelana kubele ama-misunderstanding acacileyo into le yimbona ngathi ayizozisikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakude ukuthi wele selandela ama-izwe ayi-principle ukuthi umuntu oyabe nazele ukuthi nguyona esapoti eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele okwakathesi angiyaqiniso lokuthi umduru lesapoti engakanani ku-ground angiyaqiniso lakho kodwa ingxenye umuntu esiyasibona ungathi isapoti ulayo sibile ekhanyayo ngumorgan tsvangirai ungathi uyakhali kulani kodwa umduru angilashuwa njengoba ngaze angene kwi-election leyo ukuthi entayipiti wela ipati entsha ngaze angene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuwangena ekhethini wabona labantu abamlandelayo ngumorgan tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana tsvangirai usele minyaka ephosa ukufika amajuma amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye kodwa nxa mina ngikhuluma ngomorgan tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngicace lapho nxa ngikhuluma ngomduli laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubonawo bantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono abaneko okuqakathekileyo kodwa-ke liqinisa ukuthi umorgan laye umorgan tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba fowembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba?
Nkomo, bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha komadlambuzi owapho ngokuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifo. Kwasekulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuzi ema-standing lapha abahlala khona asewatshintshwa aba ngama-hostela ama-standi akamama obekade ngu-headmistress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa kwaso kuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandiswa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizelweyo ikufa kondoda owafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapha afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho ke kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwakhe kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo head abantu labo balile bathi khona kwakuqala bona abamukeli ukuthi khona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi khona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke yasegidima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ekuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezu kwamathuna
kunesihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphageti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba wetrunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambu tivileke naleke kade kusenzela kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egidima esiye emapholiseni esiya ngifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bagidima abafana baya emzini wakhe behamba naye bafika bayabuya ke betranke naleyo eluhlaze egcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngomadu ula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinyilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona inokukhitshiweli kubonile okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besitsho ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu muke kuthi akuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana bathe ke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga enkomo ba
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lowake wabanga ukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntunga milinko
Siyabonga ntunga milinko mo uhlelo lwethu liphuma lendaba lutshona lendaba lamhlanje Sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC silomnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
O
Mnumzana Chuma, uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela.
Andiyabona lokhu into ezayizile ukubona sibhoda siloku sibhoda indawo eyi-one khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi bona vele thina lati njengezanu p f uthi not izanu loke sithi zanu ngiyakudala kate siyita izanu p f izanu p f lati sinje besinensolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uluningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu p f bebengabantu abavele lawo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda loku ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ongawina khona u-honorable uTendai Biti uningi olwalumvotha kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abe sesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu p f bathatha iziqondi zokuzanu p f lankoloku ngakuphikisa kutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuluma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha eTranda Mpopoma ngakubamba sobala kuthi kwana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota uemgxamuze omunye ku-inki laphana ujesus esevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangeni benza njalo baze chasa ubatheka ngentuthana besizuzuna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisi idorobha bebengathathela abantu izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashopu ubice president impoko athi ngama-shopping ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindo nalowo bahle bekhithi ukuyadiliza bengene phakathi bebuthi izinto bethatha izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina
into eqhathelwe asikhange lenibona yipi indlela ebalulekile esingayilandela ukuthi kuqondwe into le
uthi kuya kuthela intutu ezihichayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba kumpoko honorable vice president kayisiloqiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba bantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kayisiloqiniso lona njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikaze sibone intutu ezihithayo ezitelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intutu zezinjeni.
Loke bekungunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa endawonye nomnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu oludumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuNkosi osanda ukwedlula owebulawayo awazi.
Ayi sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyosikhokhelelayo ngesiholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Sibonga kakhulu nabantu ade besibhotela nabantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did the concert yabo mama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedu kwalezi insuku singing glory ngoba umathathe SIFM and abantu naye bayithakazelela izinhamba siyihlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasingisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana ngathi khona okukulatho ukuthi bayayithakazelela akuyobona la into engishoya.
Kumbe ubuqalisa yini
okuyile impela ngihlabela nje kodwa le album esimileyo i-album yokuqala engiyirekhode ngiyedwa then ke ngifithele amanye ama-artist but this is the first project eyokuqala ngiyedwa njengo-Lorraine Maplanka. So kulelo dalade kule makadunyiswe lenye ethiwa ngumakhadende kajesu is a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayo ethiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo esazitshintshayo ukuthi zichase.
Unga ungasela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo gospel okukhonza?
All right. ULorraine Maplanka intombazane yakhulela kuBulawa. ULorraine Maplanka kwizulu umsebenzi kodwa Mrs. Chotombe yendile Mendele ejaheni elihle elithiwa nguBlessing Chotombe onguye engisebenza laye kakhulu umanager wami nguye odirekthe izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathingwa ngegazi likaJesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakha iphimbo direct?
mana ngihlabe.
Okay.
My we're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire, when the Lord sanctify me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sifonile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphayeme uyinkosi Yesu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka umculi wengoma zokholo lwesiKristu yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga kweziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabanda aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.